vakati zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuthi ithi umuntu angajajanga ivaccine ayitholi imali lokho hayi asikuvumi lokho akuso right endawo ukuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlale.
Izisebenzi zezempila kahle zikhala ngokuthi isinqumo isithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni COVID-19 siyize.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba Nkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi wena bayancindezelwa ngamabhunu.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo mhla ka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco. Iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zezempila kahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga, njalo yikwethusela nokuzibamba ngamandla ukuthi zihlatshwe lalapho zingazimiselanga ukwenza njalo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labongi elizweni baveze imizwa etshiyeneyo ngombiko owethulwe nguhulumende mayelana le mali le abazayiphiwa. Abanye bethi kulicebo elihle kodwa abayiphiwe kulidola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi enhlanganisweni yeZimbabwe Nurses Association izina uthi ukuhlatshwa umuntu uyazikhethela kabanjwa ngamandla.
Hayi, siyakubongela lokhu kodwa ukuthi ithi umuntu angajajanga ivaccine ayitholi imali lokho hayi asikuvumi lokho akuso right nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe, not ukuthi i-government ithi umuntu uyafanele ukuthi uhlatshwe ungafuni ukuhlatshwa ivaccine leyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effort Ncube uthi umuntu kumele azikhethele ukuhlatshwa loba ukungahlatshwa.
Yikwephula ilungelo labantu abasebenza ezibhedlela abasebenza ngezempilo ukuthi bathathelwe ilungelo lokukhetha ukuthi bayahlatshwa kumbe kabahlatshwa. Umuntu la namhlanje lanxa isifo sibulala abantu, lanxa wena ungafisi ukuthi ngabe wonke umuntu uyahlatshwa, abantu bonke balelungelo lokuthi bakhethe ukungahlatshwa.
Omunye wabongi umnumzana Oliver Nlea uthi bona bafisa ukuthi imali ibuye ilidola leMelika.
Siyabonga sibili ukuthi ule inyathela lokuthi abantu abathola umkhuhlane besemsebenzini bebhadalwe, kodwa uhlupho lwakhona yikuthi kuyabe kubhala ukuthi imali ye-US dollar kodwa uyayithola seliyibondi futhi. Bekungaba kuhle ukuthi nxa imali le iphuma iphume iyi-currency yona le ebhaliwe yokuyi-US dollar.
Umnumzana Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi lukahulumende olukhangele ukuqhatshwa lokulawulwa umsebenzi wabezempilakahle olweZimbabwe Health Service Board i-HSB uthi bathole imali yokuthi bancedise labo ababanjwa igcikwane le-COVID besemsebenzini.
We have received 75 million Zimbabwe dollars in terms of
sithole imali engange 75 million yakuleli futhi sikwanise ukuthi sincedise izisebenzi ezabanjwa ngumkhuhlane zisemsebenzini. Izolo sithumele umlayezo emabhanga ukuthi sibhadale izisebenzi ezifika inkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu lamachumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa. Imali le izafakwa emabhanga abo.
Umphathintambo obona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethule umbiko ngolwesibili ethi izisebenzi zempilakahle ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kusukela mhla ka-14 Ntulikazi azisoke zithole imbadalo yobhubhane lwe-COVID-19 uma sezithe zabanjwa umkhuhlane lo emsebenzini. Uhulumende uveze ukuba abakumsebenzi wezempilakahle asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela sebekusilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-80%, kuthi abangahlabanga bangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Okwakhathesi ilizwe leZimbabwe selathola amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 angaba yizigidi ezimbili lamachumi amabili lasithupha i-226 million, njalo kukhangelelwe ukuba kuphela iviki yonale kufike izigidi ezimbili i-2 million, kuthi phakathi kukaNtulikazi kukhangelelwe isigidi lengxenye i-1.5 million, ngoNcwabakazi kubuye isigidi lengxenye i-1.5 million, lakunyanga kaMpandula kubuye njalo isigidi lengxenye i-1.5 million. Kusiyatshona usuku lwayizolo inani labakade sebehlabe ijekiseni lakuqala e-COVID-19 vaccine besebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-777,161, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu laphezu kwengxenye i-555,277, kubika abogatsha lwezempilakahle. Igciwane leli ngasikhathi sinye libulele abantu abaphose bafike amachumi amathathu i-28, kwathi abantu abangaphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,331 batholakala belalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo ngelanga lanamuhla ngomnyaka ka-1999. Unkomo uchazwa ngabaningi njengesibonelo esihle sobukhokheli obuzenzileyo nokuzehlisa, besithi imisebenzi yakhe kumele ilandelwe ngumuntu wonke weZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ilanga lanamhlanje belingele ukukhumbula umoya uMnumzana Joshua Nkomo, yena wabhubha mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-99. Unkomo wakhokela amabandla akuqala omzabalazo wezombangazwe ilizwe lilela inkululeko, aguqela ele Southern African National Council SRANC, iNational Democratic Party NDP, leZimbabwe African People's Union ZAPU. Umkhokeli webandla leZAPU uMnumzana Isaac Mabuka uthe kumele uZulu weZimbabwe akhumbule uNkomo ngomsebenzi wakhe.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba uNkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi kona bancindezelwe ngamabhunu. Abaningi babehlezi becabanga ukuthi kona vele yimvelo kaNkulunkulu ukuthi amabhunu kumele basibuse. UJoshua Nkomo labanye bakhe nguye wasukumayo wathi kona hhayi, bantu bakithi lincindezelwe. Wakhokela i-Liberation Movement, wakhokela i-Political Party, i-NDP, izaphu kusiya phambili, etshela abantu ebhodi ilizwe lonke, etshela abantu ukuthi wona hhayi sincindezelwe, kumele sizibuse.
UMnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla leZaphu bakhumbula uNkomo njengomuntu oyangiswa libandla lezanu luna ezelizenza lona elimthandayo.
Ubaba uNkomo simkhumbula njengomuntu obethanda kakhulu ukuthula, lanxa nje kade engukomanda webutho eliqinileyo kakhulu e-Afrika yonke lapha. Sinanzelele ukuthi ngumuntu okade engathandi ukuthi kuliwe kumbe kusetshenziswa udlame ekulungiseni indaba ezihluphayo kumbe lapho esingavumelani khona ikakhulu labelungu ngesikhathi se-Rhodesia. Ngumuntu zama kakhulu ukuthi kutholakale indlela ezokulungisa kungaba yikupho okuhluphayo ngokuthula langokukhulumisana kulokuthi kuliwe.
Kulekela abatsha kuZANPF kobulawayo uMnumzana Munashe Mdutsa uthi ibandla leZANPF liyamqakathekisa uNkomo.
Ilanga elanamhlanje lilanga eliqakatheke kakhulu ezweni leZimbabwe. siyabe sithakazelela ukutshona kwemunye wabali benkululeko ubaba uJoshua Nkabo Wonkomo enguye owasungula indaba leyi yokukhulula iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi akula muntu ongakhuluma ngokukhululeka kweZimbabwe kumbe ngembali yeZimbabwe engafakanga ubaba uNkomo phakathi njengeZimbabwe njengomunye walapha. Sithi hayi lela ngiqhakatheke kakhulu ukuthi especially abantwana abasakhulayo thina silithakazelele kakhulu sifunde kuzibinde alazo sifunde njalo imfundo yakhe asinika yona ukuthi lizwe lisuze lafalafa abancane bazalikhulula abancane bazalincedisa ende namhlanje abancane sifuna ukuthi sizikhulule.
Unkomo wakho ke lebandla lezaphu ukhetho luka 1980 wanqotshwa lebandla lezanu elalikhokhelwa umnumzana Robert Mgabe. Phakathi kuka 1982 kusiya ku 1987 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili elezanu lezaphu. Ibutho le 5th Brigade lathunywa ukuyabulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owazakala ngegama lokuthi iGugurawundi lapho kwabulawa khona inkulungwane ezidlula amachumi amabili zabantu. Ngomnyaka 1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana neZANU PF okuzinkulumo ezaqina ziphuma lesivumelano sokubambana eseUnity Accord. Kwasekubunjwa iZANU PF wagcina eseniwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha. Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kwisivumelwano se-Unity Accord ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngelezanu, abaningi bazisaye kusho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esasesihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi. Abaningi bathi ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi kumele libe ikhefu ukuze intsha icabangisise ngokukhobekisa phambili imbono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula eleZimbabwe lakho konke okwenziwa uNkomo esaphila okwakuyisibonelo esihle seqhawe lamaqhawe. Ngimelethi 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga lanamhlanje liqakathekile embalini yelizwe ngoba lingolokukhumbula umuyi uDokotela Joshua Nkabuko Nkomo owabhubha ngelanga lanamhlanje kumnyaka engamachumi amabili lambili edluleyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabezulu, ibandla lenu le-MDC Alliance khumbula ilanga lika-1 July ngo-1995 lapho kwashona khona uDr. Joshua Nkabuko Nkomo owayengu-Vice President weZimbabwe njalo wayeliqhawe lamaqhawe wayesiphathamandla President Mholi weZaphu. Salanga latshona ekuseni mhlaka 1 July ngo-1995. Yikho ke lathi abantu bakithi bonke eZimbabwe kakhulu abalandela umbuso okhululileyo lo wawufundiswa ngubaba uNkomo, siyakhumbula leli langa. Letha konke owakwenzayo okwenzela ukuthi abantu be-Afrika ngitsho labeZimbabwe bafunde ubunono obukhulu lokuba ngumuntu olesineke.
Sifundo bani elasithola kumpilo kamuyi uDokotela Nkomo?
Safunda okuningi kakhulu, yikho lanamhla lokhu lokhu esibambe khona phana wasitshiya khona okokuthi hatshi ngena nini kuZANU PF kodwa phela lingakholisa ithambo ngafika isikhathi liphume. Yikho libona abantu thina abaningi saphuma sesifikile isikhathi. Ubaba uNkomo wasincenga wathi singene kuZANU PF senzele ukuthi abantu abaningi bengabulawa iGugurawundi. Iningi yabantu besindebeleni le Midlands babulawa iGugurawundi. Over 20,000 people babulawa ilaba abantu ababe-Australia. Ngalokho ke wasitshela wathi ngena nini kuZANU kwenzela ukuthi isizwe sikamthwakazi singapheli. Namhla sesibona abanye lokhu bephakathi sebebhukutsha ngani yibo njalo sebesenza ukucuka ukudlula kwabeZANU bezama ukuzigezisa ngegazi labantu. Thina abe-MDC Alliance siyakwazi uNkomo wasifundisa into eziningi, wathi lima yimali, njalo ehlale ekhuluma ukuthi singabantwana besizwe singazondani ngemihlobo singazondani ngombala womuntu. Wasifundisa ukuthi izandla yizwe zingasincedisa, wafaka amaplaza amaningi awama-former Zipras iZANU-PF yakuthatha yiko namhla konke lokhu ngabe kuthiwa kwafeza kuhle ngabe iZimbabwe phambili kakhulu. Siyabonga kukanyongolo, sibonge konke owasitshela khona. Kungani inkosi ingasibusisa, siphinde sihlangane lwini singabantwana banye. Siyabonga mntanekini Mhlabathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni osekubangele ukuminyana okungabangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Amabhasi eZupco asebhadalisa amadola angamachumi ayisithupha, $60 umuntu ngamunye. Imichova yalinkampani yona ihlawulisa amadola angamachumi ayisitshiyagalombili, $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokho zibiza amadola alichumi lanhlanu, $50. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Theresia Nyathi obona ngesiphathelane lemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Organization izakhamuzi ziyakhala ukuthi intengo le eyamazuko ikhuphuke kakhulu, yakhwela kakhulu nge-100%. Kanti okwakukhona previously amakhombi esasebenza sasinegotiator on behalf of ama-residents bangakhuphula intengo, babe sehlisha sibili sikhulumisane lapho ngoba sikhangelele ubunzima obukhona. Kayikho imisebenzi, iholo kalizanga lithuthuke, kuba nzima sibili phakathi kwezakhamizi bayakhala. Njalo thina njenge-organization ukuthi sazi ukuthi sikhulumisane lo bani ngoba avuke esekhulile. It was just 2 days notice wahle wakhuphuka. Yiluhluko olukhona. Namhlanje sesiyananzelela balutshwane abantu abenelisileyo ukuthi beze. Njalo into esikhathazayo ukuthi izikolo zingavulwa, abaningi bafundisa abantwana ngapha emadolobheni besuke ezigabeni zabo. Umzali uzagada, umntana agade, ubaba agade, kuza kuba lobunzima izikolo zingavulwa. Njalo olunye uhlupho esisesalunanzelela namhlanje, inshikashika yona hayi ilokhu ku-50 pounds. Abantu bebeminyana besebenzisa yona le amakhombi angasavunyelwayo, njalo kuyingozi kuba le-congestion sifanelele yona le i-COVID ekhathazayo. Sebezagada bebona la amakhombi angavunyelwayo, sokusiba yingozi ebantwini.
Wini ebelifisa ukuthi kwenziwe njengezakhamizi?
Mina njengezakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyavula khulumisana, sikhulumisane laye uminista ophethe zonezi transport ezithwala ama-residence. Ingabe kule ndlela esingayithola lama-MPs lawo awethu akasimele khona ngale parliament, baqhathiswa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu sebazaminyana emotweni lezi eziminyane, phinde kube lokuminyaningi. Abantu kabasela choice, babe sesaba ukuthi bafike ezindlini zokuminyana sokusebosizazana lathi kwalokho sigoxa sidinga ukuthi singakhulumisana labo njani, sinyele izakhamuzi.
Lo-ke ngunkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane le mota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 lohlelo lokudilizelwa izindlu zabantu emadolobheni amaningi elizweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization ithi ikhathazekile ngomuthi wesintu osetshenziswa kwele Uganda okuthiwa unqunda umkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi kayingatholi okusekela ukuba umuthi lo okuthiwa yi-Covidex ufanele ukusetshenziswa nguZulu. Okhokhela ezempila kahle kwele Uganda uthi basanda kuhlolisisa umuthi lo bafumana ukuba ulungele usetshenziswa ngabantu. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Idale le-House of Representatives kwele Melika likhangelelwe ukuba lizadinga amalunga azangena kukomiti yokuhlolisisa udlakela olwenzakala mhla 6 Zibandlela lonyaka e-Capitol Hill. Abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump bangena ngenkani edale le-Congress befuna ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes. UTrump wanqotshwa nguMnumzana Joe Biden wayesithi ukhetho lukamongameli olwenziwa ngonyakenye kalwenziwanga ngemfanelo. Imithethwandaba etshiyeneyo yathi uTrump ukhuluma amanga ngempumela yokhetho olwenziwa nyakenye. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba ibandla le-Chinese Communist Party namhla lenelise iminyaka elikhulu yokusungulwa kwalo. Okwamanje ibandla leli lilandelwa ngabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 92 million elizweni lonke jikelele elabantu abedlula i-billion 1.4 billion. Ibandla leli lizigqaja ngokuthuthukisa umnotho wakwele China loba lichothozwa ngamanye amazwe athi lephula amalungelo kaZulu.
Imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ibikwa isetshenziswa ukuvimba imikhankaso yamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo. Ibandla lezanu PF libikwa liqhubeka lisenza imikhankaso yalo kungakhathalekile le migoqo le. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDCT uMnumzana Peter Moyo uthi akusilo qiniso ngoba imigoqo ye-COVID-19 ibalulekile ukulandelwa ngumuntu wonke. Kodwa olwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla lezanu PF liyaqhubeka libuthanisa uZulu kungelani lemigoqo le. Kisizwe ingxoxo esiyenze lababili laba. UMnumzana Fuzwayo enguye umqalisi ziba.
Ama regulations lawa aphazamisa ikakolo ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties. Asebenzela kakolo ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akuna handi bona bangaphezu komthetho. So umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukuthatha ukubathathela umboso. Usebenza kakhulu kulaba abakhulu ngamalungelo lonke. So ama regulations lawa are used against abantu abafuna ngedemocracy.
Yeah, Mnumzana Moyo, wena uthini ngama regulations lawa? Siyabona i-lockdown le khona iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa Mnumzana. Kade sinxa uhulumende efaka lo mthetho kazi yenzeli yena kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi kona into le iright ukuthi into le zike zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo kungakhanya ngathi kumbe kuphanjalisiwe but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Njengoye member of parliament also nyabensithi kona abantu hlalani phansi. Lizigcine kade simkhuhlele lo khona for sure abantu bayafa. Yikubona kwami lokho.
Nanto ke udaba Mnumzana Fuzwayo uMoyo uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona kodwa okuluhlupho ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omjipha lani lani ababesenilisi kuyabe kuhlangene abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli njengalama maski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally odi khona ngempela sonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalabo abebandlela ibusayo angaze ngiyibone imile kodwa ngiyibone isenzakala njalo nje engibona kungavunyelwa kakhulu ngabaphikisayo ngama civic grouping nama church yikho ngibona kumisiwe kangazi kumbeni umkhuhlane lo ibandla ibusayo elingazake lahlaseleka yini.
Hey Moyo uthini wena ngakho?
mina engikuchoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelele esihlahleni ngoba ukungenela uduwo wena ungangena uduwo akufuzanga la ukuzibophelele liyabona ukuthi kona bafanjani bona abayenza khonoko sesilahlekelwe ngabantu kakhulu abantu bayafa ngalomkhuhlwana akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani so mina engikubonayo ukuthi kona sichiyane lakho akulandaba lokho ama elections akachana kakhulu ukhankasa abantu bayakwazi into abazifunayo yebo singazama ukuthi kona sikuthane nje sijabula kodwa akusela umuntu lapha ezibako ongakwazi ukuthi kona ufunani lokho kungaba ngenye into ukuthi kona laba bayabuthana ababuthani but bayafa so mina soze ngime phambili ngisithi abantu uhambani liyobuthana khona sokulomthetho ukuthi hayi alikethi ime okwesikhathi esinje so uzavulwa kanti vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo akulalapho esigijimela khona sisesekhona yethuba likhona uyazi khona nxa ufuna ukukankasa even 1 month is enough uyakankasa uqede mina so ngithi hayi lokho kuright ukuthi abantu sizidlalele endlini mina lami ndabo abantwana labo abanye senze ebezinye izindawo ngithi kabahlale phansi
ye mnumzana Fuzwa nandudaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoya
kuhle ukuthi abantu behlale phansi into enhle but mbona ngazathi uhulumende must lead by example ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele siye simlalele ubaba uphethe bandla ongumongameli welizwe esithi ukuthini aseqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2023 ukuthi yena lubaba othi kona khona i-1 month is enough yebo ngumbono wakho u-enough kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo lendlela abadinga ukukhuthazwa ngayo i-1 month kayi enough umi enough akume wonke umuntu okuluhlupho lapha into eyodwa yikuthi umthetho uapply wa selective ngabo apply to everyone bekungasela kube ngasoze kube lohlupho
mnumzana moyo siphenje imbono yakho yokugcina
mina engibonayo yikuthi khona abantu hlalana ezindlini lingaziyengi umkhuhlane lo ukhona elizweni jikelele liyabona amanye amazwe labo omalema bakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni lalapha kasilandeleni khona lokho okukhulunywayo singabona umuntu eziyenzela okwakhe akufunayo yena owecanga ukuthi kona uhlakaniphile simchiye njalo kaziyenze yena yedwa thina soze silandele khona lokho ukuthi kona siyenze into embi hlalani ezindlini umkhuhlane lo yalibulala abazasala bayasala besenza ama-election sesifile ngalowo mkhuhlwane so kasicumeni nje sisidlalele phansi sishiyane lakho lokho
mnumzana Fuzwa elakho lokugcina
ngithi mina umthetho ka apply to everyone umthetho ka unga apply wa selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka ukukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lomunye osebenzisa iCovid ukuthi evimbele abanye bese senza yena akufunayo
leyo ke bekuyingxoxo esiyenze ngokuxhumanisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lelunga lebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo kulezinye ingcwethi kwezombusazwe ezisekela ukugwetshwa kwe ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lezinye njalo ezithi kuza kuba lempi yomvukela engavalelwa ejele okwenyanga ezilijumi lanhlanu azigwetshiweyo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Majobana Ncube uthi inkantolo ye-Constitutional Court ilandele umthetho ekugwebeni uZuma okhangelelwe ukuthi uzazihambisa emapholiseni kunsukwana ezine ezilandelayo.
Ngibona uqakathekile ukuthi idale to preserve i-democracy e-South Africa kuzafuza ukuthi uZuma ahambe aye egqedise isinqumo sakhe ejele.
Kodwa uthi isigwebo lesi siyasinda.
Angazi ukuthi bawukhangele kanjani kodwa ngibona zathi isigwebo sikhulu kakhulu mhlawumbe isigwebo for about 3 months singabe besenele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiswe yedumiso Dabekwa Foundation.
Uyaveza ukuthi umthetho kwele South Africa uyasebenza. Engani ngile nsolo khona ukuthi ukhona omunye uDe Klerk layo ke wenza khonoko okwenziwe nguZuma kodwa kwakubuhlungu ukuthi wayeshayina phezulu kwamangcwaba abantu abamnyama bahanjiswa ke la enkantolo wafunyanelwe icala. Kodwa esakhe isigwebo saba ngani singanene ngenxa yokuthi yena wahlawulisa imali wathiwa le suspended sentence. Yikho lapho embona ngani umthetho wandaba ube uphambanise khona.
Kulabanye abakusola kakhulu okwedulwe umthetho wandaba weconstitutional court. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe olandela ezombusazwe ezimele yedwa.
Kati azange babotshwa laba ababebulala abantu abafana labo bhoda. Kodwa namhlanje uZuma uyenzeni ukuphula ngayo ukuthi ezivalele ejele.
UZuma wala ukuyanika ubufakazi kukhomishini ekukhelwa ngumsekeli kamahluli omkhulu welizwe uJustice Raymond Zondo ehlolisisa amacala obukhohlakali aweteswayo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngiwuKips Dube.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.